Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 12 mhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, selinga makhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempila kahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million.
Ambono ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms, especially isikhathele ama freedom of speech.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo, njalo abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula.
Le album engayirelizayo okuthiwa Ngundebe Zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yona leyo kule ngoma okuthiwa Ngithethe Wena. Ngithethe Wena ye engayenzela i-video, ye yayenza udumo sibili.
Kuhlelo Woza Friday Livikis lomculi owaye ngumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uCharles Mahlaba Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kubika abogatsha lwezempila kahle. Leli nani lengezwe ngabantu abalishumi lambili kwabahlolwe ngolwesine ntambama mhlangula 11 2020. Iningi labo kungabanye babantu abagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lumbiko uthi njalo asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 56,746. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabadabuka emashingo ababili ukuze babe ngamashumi edlula amahlanu 51, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abafunyenwe belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7.6 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 424,716. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezine 3,865,742, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,446, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,756, kwasinda inkulungwane phose ezilikhulu 97,068, kubika abenhlanganiso eye-African Union.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband le-C-band. Uyeneliswa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-inthanethi livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini lokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo olukhulu, kodwa abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula. Ukuvalwa kwelizwe kwamanje uthi kuzaqhubeka kukuzinga lesibili u-level 2 emizameni yokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. yembikwe nawethu le kumabona kude namhlanje umnangoko uxwayise uzulu ubana aqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela agoqela ukuvala amakhala lomlomo ngamamask emphakathini lokugeza izandla sikhathi sonke uthi abantu kumele baphume ezindlini kuphela nxa kulesidingo esiqinileyo wengeze ethi abamasonto sebevunyelwa ukukhonza kodwa imibuthano yabo kumele ibe phansi kwabantu abangamashumi amahlanu umnangagwa uthe njalo abanikazi bezindlu sebevunyelwa ukuhlawulisa amaloja irent ebengabhadalwa kunyanga ezimbili ezedluleyo ubonge eleChina ngokuqhubeka liphathisa uzulu weZimbabwe ngezinto zokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 kodwa akazange aluphathe udaba lokuchaphazwa kwemali kuhulumende yinkampani ebikwa ilobudlelwane lemuli yakhe eyeDrugs International udaba olutshiye abanye bekhuza umhlola umnangagwa uthe umkhuhlane lo kumele udlule ukuze abantu bakholise amalungelo abawaphiwa nguhulumende wakhe aguqela ukukhuluma yiloba yini abakufunayo lokuvota kukhetho olukhululekileyo ukuhlaziya amazwi la untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
Ambona ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms especially isikhathele ama freedom of speech injalo futhi even freedom of movement yes siyakwazi ukuthi abantu abavunyelwe ukuthi behambe endaweni ezikhatshana but sibonile ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebechaywa ukuthi baye emagrosa bebechaywa ukuthi bangene etown into zonke ezinjalo ungananzela from March up to now kulabantu abaningi kakhulu abachaywa ngamapolisa kobulawayo kuphela I think abantu abafika ababili ababulawa ngamapolisa esilobela kulomuntu obulawa ngamapolisa kulabantu abalinyazwa kakhulu abanye baqanyela izandla abanye balimala bechaywa ngamapolisa so lawo ma freedoms umnangagwa akhuluma ngawo ambona ukuthi alani le COVID because ama journalists abothwa i COVID ikhona nomingekho abantu bayachaywa i COVID ikhona nomingekho amabobandla aphikisayo ka enjoy ama freedoms la akhuluma yena umnangagwa i COVID ingekho loba khona so mbona ngani nje ukhulumende weZimbabwe ekhokhela ngiba umnangagwa bazama ukusebenzisa iCovid bevala ngokuthi kule Covid kodwa bebencindezela amalungelo abantu so ayisozi tshintshe lutho ukuphela kumbe uhlala kweCovid okudingakala eZimbabwe ukuthi ukhulumende weZimbabwe ehloniphe amalungelo abantu
ukwehluleka kwakhe ukukhuluma ngodaba lwenkohlakalo olubikwa luphatha umdeni wakhe lenkampani yeDrugs International ukubona njani
Azinqwa kufike entweni zeke nje corruption lezi ubaba uMongameli kuzamele ekube lokunengi akwenzayo ngoba kyaganisa kakhulu ukuthi inqwa kukhunywa ngecorruption umntana wakhe ebesekhanye ebalelwa khona ukuthi nguye owayeza benefita kakhulu entweni leyi ethenda leyi so ukungakhulumi ngakho aphumele egcekeni ubaba uMnankagwa etshengisele ukuthi uzimisele ukulwa lesitha secorruption lesi kutshengisele ukuthi kakazimiseli ukuthi ekhulume ngecorruption njalo eyilwise ngoba sokwazi wadingela laphana embusweni wayenza i-anti-corruption commission abantu abaningi ababekhangelela ukuthi izaxabana kakhulu nabantu ababalelwa ekweze corruption but isikhathi esiningi i-anti-corruption is just into esetshenziswa ukulwa labantu abangani baphikisana lohulumente so I think kuyadanisa ukuthi umongameli kazanye ebambe indaba ye-Drugs International le ngoba indaba esihluphe kakhulu iviki elidlulileyo abantu babonile ukuthi inkampani kade ifuna ukuthatha imali eziningi uhulumende ingayenzanga lutho so njengo ngamelo elizwe ozimisele ukulwa le corruption besicabangela ukuthi uzakhuluma ngayo indaba leyo eyibeke egcekeni ukuthi uhulumende wakhe kavumelani lakho lokho so kuyadanisa nje umuntu usale ile mbuzo eminingi ukuthi yena wayesazwe kunganani ngodaba lolo
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe njalo ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu limuze lapho exoxa ecingweni lontungamile Nkomo weStudio 7
le East Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Soko pupe umfana oleminyaka elishumi lantathu esibhedlela sempilo obulawayo ngesifudo namhlanje ngemva kokunatha amanzi abikwa ebengcolile elokishini leluveve njalo omunye oleminyaka elishumi lasithupha utshone uthangi ngesizathu esifanayo. Isiphathamandla salesi sibhedlela udokotela Xolani Ndlovu uthi sebelaphe abantu abangamashumi amabili lambili abagula ngenxa yesihudo abavele elokishini leluveve lelobhengula lapho uhlupho lolu obelubhahile phose okwenyanga edluleyo. Ikansile yakobulawayo ithi isahlolisisa lolu daba. Udokotela Ndlovu uchasisa okuningi ngalolu daba.
Kusukela mhla ka 6 June ngomgqibelo sibe lenani labantu aba lichumi lambili asebelaliswe lapha esibhedlela sempilo Central Hospital lelo mkhuhlane wohudo. Ebantwini labo bekukhona laba ngabantwana. Kuzofika lamuhla sesilahlekelwe ngabafana ababili, omunye oleminyaka lichumi lantathu omunye oleminyaka elichumi lasithupha.
Nxa selithole ulwazi olunje kuyini elikwenzayo?
Uma sithola ulwazi olunje siyazisa abezempilakahle zeBulawayo City Council, iCity Health Department, ukuze labo benze uphenyo endaweni yakhona leyo eluveve. Batholisise ukuthi kahle kahle kungani kusiba nokumemetheka komkhuhlane wohudo kuleyo ndawo, ukwenzela ukuthi uma kuyinto abakwanisa ukuthi bengenele ukuthi ukumemetheka komkhuhlane lowo umiswe beyenze khonokho. Umkhuhlane wohudo njengoba sisazi ikakhulu ungumkhuhlane ophathelane lezokuhlanzeka, okufana lokuthi abantu kufanele begeze izandla, bebilise amanzi ikakhulu ukhathesi abathola khona amanzi awesibhorane, lanxa amanzi ayekhansili ethe aba lesikhathi engekho, uma ebuya amanzi lawana ayakwazi ukuthi avuye engcolile. Kufanele ukuthi abiliswe amanzi lawana ukuze ahlanzeke.
Lo bekungudokotela Xolani Ndlovu, isiphathamandla sesibhedlela sempilo, ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Abagcini sihlalo bamakomiti edalele ephalamende bebethe gwaqa lamhlanje kobulawayo ehoteleni yeHoliday Inn lapho abakade becubungula okuchiyeneyo, njalo umlawuli waleli dale ubekhuthaza ukubana kuncediswe inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joe Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamandla kagetsi, ochasisa ukubana kungani behlangene ehoteleni le kulokuthi baqhubele umhlangano enkundleni zebulenjini ukwenzela ukunqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ikomiti ngayinye ngayinye siqalisa i-session yepharlamenti siyafaka engathi ama-objectives ethu ukuthi sibe le-work plan ukuthi sihlose ukwenzani nge-session le ephalamenti. So ama objectives lana konke lama activities konke sihloso ukwenza sesiyavala ihlandla le session yokuqala sesiyivala elesibili. So sesihlangene ukuthi njengama chapters senza ama reports sitshele uZulu ukuthi ngibisele parliament ukuthi hayi kuloko esasihloso ukwenza sesifike lapha lalapha lalapha usilelayo yilokhu esifuza ukuthi sikukhangela ukuthi singakwenza njani nge-next session. Yona ndiyakhangela ukuthi kuyabe kula ma-bills e-parliament, ama-bills e-committee la angene njani, ihluze njani, ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo zihlole ukuthi uhulumende usebenza njani kuma-ministries konke lokhu yike sikuripotayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane eweteleni njengoba sibona ukuthi kule gcikwane leli le coronavirus kukanti bekuzalondoloza imali.
Siqalisa i-session yeparliament siyabuthana njengama-chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC, i-Liaison and Coordination Committee. Uyi-committee ihlanganisa yama-chairperson asibantu abaningi, ama-chairperson zonke le staff se-parliament asidluli kubo 20. So lapho esihlezi khona esibuthanele khona sibalutshwana njalo sinakekele konke okutino singaspread umkhuhlane wonaloyo ukhona we-corona. Sihlezi gatshana lagatshana nxa zingena yonke la ma-mike ayasanitayizwa, ungakakhulumi uyasanitayiza izandla, konke siyakunanzelela konke khonoko. So amboni ukuthi into engasihlupha kangako mntu nga siyalandele zonke izinqumo lezifiso Minister of Health, the World Health Organization, yokuvikela umkhuhlane wonalo. So imali ye singathi besiya but besiya save imali kodwa vele yinhlangano esisenza ngoba okunye ama-reports awungeke bayenza over the phone. Kufanele lihlangane likhulumisane linike iripoti abantu beyi-criticize bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangele ukuthi esikwenzileyo ku-last session sikufeze njani.
Lo bekungumnumzana Joe Gabuza, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngamandla kagetsi, ubexoxa ecingweni loSandikile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokwenzakala kwezombusazwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegciwane le-coronavirus. Abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, bamise emthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa bahlukuluzwa ngabantu abanakanelwa ukubana ngama-CIO. Beyetheswe njalo icala lokumemethekisa amanga bengcolisa uhulumende. Abathathu laba bathi bathunjwa batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokocansi. Abatshutshisi bayalile ukubana abathathu laba bakhululwe ngenhlawulo yesibambiso sebheya. Kodwa igqweta labo umnumzana Alec Mchabehama usihlolile lesi sinqumo isithi uhulumende uhlukuluza abathathu laba. Sisiya emoyeni udaba lolu belusaqhubeka emthethwandaba. Iqembu lomdlalo wenguqu ele Habane Pirates libuthanise uncedo lwemali yokuthengela asebegugile ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe emakhaya bengavunyelwa ukuhamba-hamba phansi kwezikondiso ze-lockdown emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umfundisi uJed Masimoyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwe asebegugile abasendaweni yeHabane esigodini, njalo uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elasemzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle ukudla kakukho kakutholakali kunzima ebantwini bonke saqoqana sisebenzisana leqembu iqembu lethu iyabane football club sase sithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana
abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu uFranklin Sibanda usiniyo Ncube uSingatsho Mpofu uNtombi futhi Thusi uQueen Thami uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifam Matabeleland South Division 2 njalo nyaka nye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane lecorona iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli zeCentral Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu leDainderry lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Hello, what's a Friday? Liziki silomculi oyengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kweZimbabwe uCharles Mahlaba Banda. uCharles wadlalela amaqembu enguqu ambalwa agoqela LA Chicken Inn FC. Khathesi usengumculi womdumo weAfro Jazz leAfro Pop ekobulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Bamazi ngokuthi uMntakaSema Mahlaba Banda owayecula umdumo wesitatamiya leqembu lakhe lodumo eleSunduza Boys. uCharles ekhabele ezenguqu egangeni walandela indlela kayise.
Mina ngafunda eNkanyezi Primary School, secondary level ngafunda eSikhulile High. So lapho engayenza khona ukuqeqesha kwami. Bengidlala ibhola, ngadlalela iRail Stars, Chicken Inn, leQuellerton. Ukucula kubuye sokuyinto ekade sengitshelwa ngabantu ukuthi ngile talent. So mina ngangihlala ngikonsentrate ebhoreni.
Umahlaba ubengahlala ecula ingoma zabaculi abathiyeneyo nxa elabanye bakhe besemdlalweni wenguqu okuyikho kwamqubaqumbayo ukuthi athiye ibhola lenyawo aqhubeke ngomsebenzi owathiwa nguyise.
Bengithanda ukungithatha ngihamba laye kumashows ngisiyambukela. So yikho owanginspire ukuthi lami ngifise ukuthi ngingene kwezomculo like izingoma zaboJabu Khanyile, Busimhlongo, Dorothy Masuku. Yikho owangenza ngagcina ngingena emculweni kakhulu. Ama projects ami ngisebenza leSunduza upcoming artist aku community fire SA UK of twice so sacha then ngisebenze njalo lo Janet Wood use England live.
Manje upheka elinye idlathi lakhe elitsha njalo ukhangelele ukuliphulela uZulu ngokuya kwesikhathi. Lonakela kuqala lahamba njani mfana kaMahlaba?
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yena leyo kule ngoma okuthiwa Ngikhethe Wena. Ngikhethe Wena yiye engayenzela i-video, yiye yayenza udumo sibili ebantwini abaningi. Kho lapho abantu abaningi abahle baqala khona ukunjani ukungisekela sebebona ngisenza lo mculo. Asonto nje ngubuya lubizo embithathela emdeni
akhanje wabuza akuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo masimu mathandana thanda ngisobeleni
abalaleli bengaxhumana njani lawe ubatshelele ukuthi bengawuthola njani umculo wakho
mina ngitholakala kuma social media Facebook Instagram ngibuye ngitholakale la ku YouTube amanye ama social media platforms ngisawasebenza manje ukuthi imusic yami ingene khona lapho kodwa phela lapho abangangithola khona inamba zami ngu 0775 941 200.
Abadala bathi uDiwo lufuza imbiza usemahlaba banda ngesiphiwa elaso sokucula wazizala kuleli jaka elicula kamnandi uCharles Mahlaba Banda. Uyabesilaye kuhlelo woza woza Friday mpela fike mnandi kini lonke igama lamu ngeza Jesus Banda lisane.
Mama, uthando lakho lubalulekile. Mama, ungikhulise emzimbeni balo mhlaba. Mama, thank you, mama. Umthalo wawuthwala ngisesemncane. Ngiyakukhumbula umshayiso wentandane. Kusekuseni ngovili. Awu.
Ngehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela lamhlanje. Sele kumakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elithukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.